Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Aswendaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngisokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa ngabuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise kugedo olozayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina helicopter. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Italele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lephalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-nomination court ngonhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe ngu-Justice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha abo isikhathi esithele, ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uSiqutsamfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Courtney Park kanye nomnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobe Zita Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TCC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwendaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aswendaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngisokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwa ngakuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le court ngisho le judgment akulani lezombangazwe kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonikabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami. Ingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi sine fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu Thafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esiphiwe i-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumelanga lifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fadzai Mahere esikhulume sebandla le-TCC uthi bazaphanyeka udaba lolu edale le-Supreme Court nesiphangiphangi. Kasebenzanga ukukhuluma ngodaba lolu nabakubandla le-TCC asebekhitshiwe kukhetho lwamalunga edale lephalamende bemele ibandlaleli. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamiswa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namhla ulahle udaba le-TCC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma-double candidates. Umnumzana Thinyatshe Zinto ligqwetha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama-double candidates.
Sikhundileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini umthetho uyikho konoku akusebuyela emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TBC umnumzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi izindaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ngokuvota singaso zisikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethi labamile.
Igqwetha lihlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphothela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphephabo enomination board ngakho sebephumile ekhethweni okutsho ukuthi ibandla le-ZANU-PF selizangena ke ligijima ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo abantu bazinye kamakhwaba sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha ufayela ngelast minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU-PF lalile ukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayachichimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamera mungenza Jesus Banda.
Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usendinge umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina ye-helicopter. Abamele urhulumente babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu we-Russia Africa Summit. EleZimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo eleRussia lithi lizanika eleZimbabwe, ele-Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esuka inkulungwane ezingamatshumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. EleRussia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu, ingqoloyi lokunye kule-Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi usokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluza kuqhutshwa mhlaka 23 wabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa iningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe le-ZANU-PF.
ZANU-PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musanube hoyi, asivukeni ngakhomrodi, asivukeni akugezi, akugezi bomama, sambeni kwadlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eCholocho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo embili ngiyaziyo eZANU-PF oluhlaza lowe-TCC olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izanu.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
iZANU-PF ihlezi ukhetho ilurobha njalo. Manje sineqembulele abathi i-TCC elibonakala lilamandla amakhulu lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho labaphambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Kumbo olokhe esaseZimbabwe othi bandla lakhe leZANU-PF lizanqoba mgceke hatshi ngokuqilibezela. Esithi umkhokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangele imisebenzi esiyenziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa, ugetsi uselungisisile. Robert Gabriel Mugabe International Airport isiphelisiwe, uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunye uhlangothi uMnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla lezanu PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona i-TCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa engcindezini, sebethi ukuthi ku-enough abakubonile lo buhlungu ababuzwayo kusegazini.
UMnumzana Bongani Mathe, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa yipolitiki. So umuntu ongasebenziyo politiki, ipolitiki yona iyamsebenza njani. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni and participate, ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka, la ma-politicians kuyawenza enze umathanda ngoba yibona ukuthi abantu abalandayo.
Baningi-ke abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota, okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo, njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo, hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund, obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni, ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe-World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi, njalo kuhlolisiswa impumela ye-State of the World Population Report. UMnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights. In terms of health, education, employment, it's about individual choice.
Isakamuzi seHarare uMnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba nanxa yethetho ibiye kithi, lami ngimthethe wabuya kithi, kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lonkosikazi wami sikhulume sodwa, sikwazi ukuthi abantwana esizabafuna umtshado wethu bangaki, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili. Ngoba nyakwazi ukuthatha umuntu oyeyunivesithi aqede idigrii lakhe, aqede ezinye imfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo omama laba labo, sikhulume labo, sibabone. Singaphongi ukuthi ngoba mina yimubaba, so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10. yini akakhuluma ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least umnyaka ongaka ngibe nabantwana bami.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele zindaba, ngoba lezi ndaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla se-commission ye-Zimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke ukuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende uphinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula. Uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa, lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikaZulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele Niger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Ele France lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, eleNigeria linqobe ele-Australia 3-2, kwathi ele-Portugal lanqoba ele-Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokheli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 abuba kubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU-PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC, lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuselala kwenhlanhla sesifike ku-situation e-worse than ekaMgqabe. UMgqabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvaleli ukuthi kumle ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenda ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-spots esivele siwazi ukuthi a-captured ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo adliwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khonapho baba Moyo.
Ufotho lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa is speaking from a position which is uninformed. Yebo, naye sekakhutshiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa, akusiko ukuthi abathandwa, ngoba sesimele eqinisweni. Ama-constituents lawo abantu laba abakhuphukaekhethweni kusukisela kufomesini ye-MDC esike sayowina kanye silo Modi bazowawina futhi kwi-by-election. Significantly awakho significant ama-constituents lawo, ngoba noma ebe-contesta noma kade nga-contesta iZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uBotshi lapha ubuze abekwazi inkinga isukele ngakibo. UPhezulu wabe uchamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa i-strategic ba-appointe abantu abafanela ama-nomination forms baba babili, baba bathathu, baba baningi. Kwafuna sokule confusion. Ngakho okubulawayo ngokwazi kwami kulendoda okuthiwa ngumbuso Fiso, nguye kade kuthiwa yena ngelastability kakhulu, i-signature yakhe ikhona ezweke. But the reason why ithole ukuthi kuma-conference amathathu azokuthiwa ebelama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akujabulisa. So benze njalo laba bantu, imithetho is very clear. Inomination singabhala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona wethu see 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time. Ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe high court. Abanye basubmite after abanye ama-2 months. But the Electoral Act is very clear. Inomination process is valid for.
Yes, so we will
not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the government. We will not go to the
Yes, so I'm not going to go to Moyo, but I'm not going to go to Ukope Luginia.
It's unfortunate in one of the Labani, a Balandel by Babuana Leon Bela. I feel any Galo Guze. The Electoral Commission is Amugela, Amapeta, or Munti Guze, Ulumis Moyoya, the Sabasok, amaphepha akho ngawasubmitha ezeke bawahlole ukubana ami kahle yini bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usuwasubmithile or as long as usuphakathi ecourt u-4 echaya okusiyona isikhathi esathe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6 labo bantu abavele sebe inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka i-polling station ingaziye valwa even before the day as long as labo bantu belokhu bekhona kuthi permissible law. So i-ZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kube hamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So ke inqumo le se-High Court abantu be-Zimbabwe in general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni i-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khona baba.
Ngiyamuzwa. Mina bengingathi ukuthi siyajabulela. Bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abalutholi lusuke emakhodi kalube yisifundo. Bona balibandla elingenama-structure. Yikubona manje ma sikhuluma ngokulawayo. Lokho kuthele ama-candidate ama-flag. Omunye ngowentumbane, omunye ngowephumule, omunye ngowempophoma something of stress. Labo bantu labo ngabe-TPC. Labo babefayela amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyo kwabukhokhe ukuthi no, i-submission yakhe is very correct. Ukuthi nxa ungasubmitha as effective nomination, as long as it's still the same nomination and effectiveness about 100 correct, they are minor. Into ethic nature is a matter because that's what defines ukuthi ngwaliphi bantu. Bona bathi bebuya babe beza amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso. Kanti le-court kwase kubuyeni a new director. So literally kabala they have to go and press paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC beqoqa le-Studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebeza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthetho ndaba waphezulu owe High Court wele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship kodwa ile Botswana la kuphikisa lokho laphanyeka udaba lo lemthetho ndaba ophezulu owe Court of Appeal abamile ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu lokhu kutsho ukuthi okwethulwa ngumthetho ndaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezim abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21 umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizen
Tela leli siyalithokozela kakhulu kutshengisela ukuthi ihulumende eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho impilo yakho ayisaphindi fane lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili elinye ulibambe ngapha elinye ulibambe nga uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini
uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo
izithupha zami zeBotswana lazo zikakatheke kakhulu zonke zisebenza okufananayo lebantwaneni akusasihlukuluzi kangako ngoba besiba lomsebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi amanyuzufe ungawaqedanga
unkosazana Sindiso Sibanda isizalwane seZimbabwe kodwa esele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhanyelwe abantwana
ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2 ngazalelwa eZimbabwe ngumuntu weZimbabwe but ngihlale lapha eBotswana for 25 years abantu abambazalelwe lapha so kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe bahlezi lapha kuhle kumnandi kodwa ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe bayihlale eZimbabwe
umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship
nxa i-government yeBotswana isithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GT namaZimbabwe he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe laseBotswana it can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyele ekhaya kumbe nesedecide ukuthi ngelapha awusahambi kahle sekudecide ukuthi ehlala kwelakini kube lula kuye
okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifa Sithuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo
silabaningi lapha asebethethe lapha asebethethwe lapha bayathola ukuthi umuntu wakhona uyafisa ukuphila indawo zonke abantwana bazalwele lapha labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke ngoba yabungakwazi ukuthi impilo yangaphi so iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana
omele iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesikelo esitsha sombuso esika 2013
what it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through
lokhu kutsho ukuba abantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha ngitsho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo
eleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba izalwane zamazwe afana Botswana, South Africa, Bilitane, Melika, kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kulive talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. umthetho ndaba we-court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga abencintise ukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.